Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyini ngenjabulo ngesonto mhla zilichome lambili ngombimbito 2017 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje imihlangano kahulumende ekudinga imbono yabantu ngomthetho wokuxolelana iyaqala kusasa kambe uzulu uzawamukela na lomthetho
Ngangibona uZulu eyamukela as long as izinto uZulu athi uyazifuna zingekho kuleyo bill.
Umkhokheli we-MDCT uthi ukubandlululwa kwamaNdebele, amakhalanga, amaVenda leminye imihlobo eZimbabwe kulehlazo elikhulu kakhulu.
Kuningi izinto ezingenziwa kakhulu njalo ezingaphumelela kungasikhathana esikhulu kakhulu ezifana nokuthi nxa kuyikuthi kungatholakala omunye uhulumende ongaphili ngokuthi wenza abantu babandlulane njengenzalo phiyela.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imihlangano kahulumende ewudinga imbono kaZulu ngomthetho oqondisa ikomishini ebona ngohlelo lokuxolelana iyaqala kusasa emaswingo leVictoria Falls. Imihlangano leiza kwenzelwa njalo emadolobheni afana lakoBulawayo, ePlumtree, eChinoy, eMutare, leHarare. Ikomiti yePhalamende ebona ngokubunjwa kwemithetho izaba idinga imbono yabantu phezu kogwalo lomthetho we-Peace and Reconciliation Commission Bill. Imihlangano efanayo ike yenziwa nyakenye kodwa uZulu wala ukuyamukela ibhili le yasisuswa edale lePhalamende isilotshwa kakutsha. Sibuze olwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Angliston Spanda ukuthi ubona uZulu eyamukela na ibhili entsha le.
Kunzima ukuthi si-expecte sikhangelele kakhulu ukuthi ibe yibhili ezayenza ukuthi abantu bakhulume besiya phambili. Angiboni-ke mina uZulu eza yamukela sindele leyo process ukuthi ibuye sizayimisa. Kodwa-ke futhi bakwenza ngabomo besenzela ukuthi uZulu ayale leyo bhili kwengoba nxa ezilongezalonga abantu belokhu ekukhutshwa kukhulunywa kubuyele emuva kuyiwe phambili kungacaci ukuthi kwenzekelani. Bona kibo kuyi-advantage ngoba vele kafuni ukuthi i-National Peace and Reconciliation Commission ibe khona ngoba izayenza ukuthi siqale sikukhuluma ngegugurawundi sidingisise ukuthi ubani kade abantu babulawa njani ngobani ababe-involved. So-ke kibo kuyakusento enhle kibo into abangayifuniyo. So-ke hhayi ngangibona uZulu eyamukela as long as izinto uZulu athi uyazifuna zingekho kuleyo bhili.
Ithi ibhili leSibanda enxa kuthe kwaba lomhlangano ohluza icala elaba khona kwasokuphuma imbiko engalungelanga uZulu kulomhlangano umphathintambo wezemithetho ulamandla wokususa abantu kulomhlangano uqhubeke kungela Zulu phakathi uthini ngalokho
khonoko esingakufuniyo angithi siyabona ukuthi abantu bezanu-PF umgabe wathi yena esenza ikhabhinethi yakhe wasethatha umuntu yena lowo ovele nguye umnikazi wegugurawundi owaye nguye uminister we-state security kusenzakala igugurawundi wamenza uminister of justice waba nguye umphathintambo ophethe kwezokwenezomthetho ukwenzela ukuthi asiyabe nguye ovimbayo ukuthi into enjengayo naleyi ukuxoxiswana okunjengakhona kuye phambili ngokuyakwazi ukuthi abantu ngabe ngabuthana bakhulume bazakhuluma ukuthi yena wa-adresa abantu etsholotsho ngo-1983 ebatshele ukuthi insikisi zizatshelwa igagu zizabulawa ekhuluma into ezinjengazalezo abantu lakanye abantu babulawa. So into eyenziwa ngabomo njengoba ngishile ukuthi kabazimiselanga vele ukuthi udaba lolo lokukhulumisana lube khona kabakufuni.
Umnumzana Angliston Sibanda ulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu sixoxela ekobulawayo. Abantu bohlobo lwesiNdebele amaChangana amaKhalanga amaVenda amaTonga lamaNdawu bathi gabazizwa beyingxenye yelizwe leZimbabwe ngoba bebandlululwa ngumhlobo obusayo. Le yimbiko umkhokheli weMDC uMnumzana Morgan Tsvangirai athi uyitshelwe ngabantu laba emihlanganweni yakhe asanda kuyiqhiba elizweni lonke jikelele lapho ekade ekhulumisana khona loZulu ngokhetho oluzayo. Sibuze ingcweti yehlaziya ezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi kuyini okungenziwa ukulungisisa lolu daba.
Lolu daba ludaba oluqakatheke kakhulu njalo yilo daba olungaletha ukuthula njalo lempumelelo nothi kuzele eZimbabwe kuphela kodwa kuzekazi leAfrika nxa kuyikuthi kungasetshenzwa ngendlela eqondileyo. Kufanele kwamukeleke ukuthi uMnumzana Tsvangirai uhambe wakhulumisana nabantu wakuthola njalo uyakunanzelela ukuthi kuyinto eqakatheke kakhulu kwezombusazwe laze komnotho olizwe ikakhulu sesikulesi sikhathi emhlabeni jikelele u-2017. Okusasalele ukuthi abanye bonke abakhokheli babone ububi bokubandlululana lokubandlululwa kwabantu. Ngibonani mina okuza kwenziwa uMnumzana Tsvangirai ngemva kokuthola ulwazi lakhe lolu yikho okuqakatheke kakhulu ukwedlula lokho akutshoyo.
Kuyini okungenziwa kahle kahle iDokotela Sibanda okungenza imihlobo le ethi iyabandlululwa izizwe layo iyingxenye yelizwe leZimbabwe?
Ziningi izinto ezingenziwa kakhulu njalo ezingaphumelela kungasikhathana esikhulu kakhulu ezifana nokuthi nxa kuyikuthi kungatholakala omnye uhulumende ongaphili ngokuthi wenza abantu babandlulane njengeZANU-PF. Ube ngathi mhlazane engenele lo uhulumende athathe amabandla kahulumende awalahlele ilizwe lonke nje jikelele. Khona kwakutshoyo ukuthi abanye abantu bazizwa bengasibo bantu belizwe leZimbabwe, bazizwa bona bengana hayi baseceleni. Uyakubona ukuthi nxa engathatha sithi iministry education ayithi yona i-headquarters yayo isisemashingo, athathe iministry ye-finance athi i-headquarters isisemtare. Khonokho kwenza ukuthi uhulumende asabalale indawo yonke. Nxa esabalele kanjalo abantu sebeqala ukuthi hayi uhulumende ngokuthi sonke asuka abathize abasendaweni enje. Lezinye inhlelo ezingenziwa ezifana nokuthi kuvunyelwe ukuthi abantu bakhulume ngokuthi mina ngumuntu onje ngiphuma endaweni enje, njalo thina sithanda ukuthi sibe nemikhankaso yokuthi hayi abantu besindawo bavunyelwe lelilanga labo namhlanje lokukhankasa betshele abanye ngobuyibo babo.
UDokotela Nkululeko Sibanda uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane eHuddersfield. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi seliqalisile uhlelo lokuqoqodela abantu ezindlini libafundisa ngokuqakatheka kokuvota ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Leli bandla lithi lijonge ikakhulu ontanga abangakaze bavote. Siqoxe elonobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zaleli bandla unkosikazi Rita Ndlovu.
Sina njengebandla silomkhankaso wokungena ngendlu nendlu sitshela abantu ukuthi nxa uhlelo lolu lufika ezigabeni zabo abakhona basukume bayorejista ukuvota ngoba i-voters roll yanendala kayisasebenzi sokuyasebenzenja. njalo futhi silungiselela ukuthi umongameli wethu alontshe uhlelo lolobe lokutshela abantu ukuthi bayoregister. Maduzane nje sizalinga i-district eyodwa lapha kobulawe lapha azahambe ngela dotito itshela abantu ukuthi kabahambe bayoregista ukuvota.
Lithi lijonge ikakhulu abasakhulayo ngomkhankaso wenu lo, bathini ngodaba lokuvota lolo?
Bayakwemukela njengoba nisazi ndingamisa ukuthi intanga entsha ikakhulu abantu abale 18 years besiya ku-35 khonapho years labantu abazele vele bazaleke ehlukeni basuka vele bengakuqakathekisi ukuthi ukuvota kuyini ngoba bathe bezalwa kulokhu kunomongameli oyedwa kuze kufike kathesi bahambe esikolo kabasebenzi bayefunda bapase kodwa umsebenzi ukuthi bayothole kube yintanga. So ngendlela esikhulumisana ngayo nendlela yokuthi amabandla sizama ukuthi sibambane sonke kusisengqokweni zokubambana khonapho ukuthi abantu kabazi i-motivation yokuthi bahambe bayenza bayerejista ukuvota kwenzela ukuthi sikhiphe uhulumeni.
Ukhona lingathini Mandlovu njengebandla ngomumo oselizweni obunzima obukhona, imisebenzi kayitholakali kanti le mali layo iqhubeka isilela emabhanga?
Silokudala silothisi ntungameli ukubona ilizwe elingalamandla. Akulalizwe umhlaba wonke lilake lasela imali yalo. Leli ngelokuqala ngelithemba futhi ngelokugcina. Noma imali yenu ingathengi kodwa at least kumele libe nemali yenu yelizwe. Kolapha kuze kule mali yona le i-bond note ayikho yokuba khona. Ikhathi esikhundla abantu abepensheni bahola balala emabhenki. Kunzima kakhulu lokho ebantwini ukuthi kwenzakalana kula muntu okwaziyo. So sizama ngazo zonke indlela ukutshengisa abantu ukuthi udubo lukhona elizweni ngaphandle kwasukume bazikhulule kulowu wunzima kula nto engenzakali. Akula muntu futhi ozabanceda ngaphandle kokuthi bona bazisukumele bazikhulule.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngomqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin.
Ngingalitshona njani mahlabezulu lapho likhona kula ngaphoke ngemakhaya, mina ngapha eWashington DC ngiyaphila sibilo kwamagama. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuntu sixoxa ngokuthi kulomunye tomele idala leParliament uthi hayi phela akuqalisa uNkulunkulu ukudala ukuthi abantwana abancane bakhangkhangela ukuthi abakayi emacansini yini. So ke ukuthi ngixoxe ngodaba lolo ngilonke sazana Stars Thebe Mathe ekhona ngale ngenkayi. Mathebe unjani?
Ngiyaphila Dube kunjani?
Ngiphilile kunjani enkayi khona?
Hayi enkayi kulungile.
Ye siyezwa lapha-ke bakhona bathi hayi phela abantwana abakhangkhangelwe ukuthi babe bemenjani lapha kwezamacansi. Kambe kuyabe kulungile ukuthi kwenziwe khona kumantombazane?
Dube izolo esilifikileyo thina elikhulise thina esikhule nalo lathi elivele lisenza njalo umntwana oyintombazana ubehlale kwazi khonokho ukuthi oyisekazi noma ngasikhathi bani sebengafisa ukumbona ukuthi ungumuntu mhlobo bani njalo ngumuntu onjani. Phela imuli ngayinye nganye kade ikhangelele ukuthi ma ngabe intombi lesisiyalotshoza labo bafike besithi igcwele babememeza bengaphandle kwamasamu sithi iqinise ukuthi iyakwazi ukuthi intombi lelethwa lapha ekhaya igcwele. So babekwenza vele izolo yikho kukhulise imuli yonke phambi kwethu intombi lezihamba zigcwele. So khonokhuyana kuyanceda sibe ngoba kwenza ukuthi umntwana nayekwazi vele ukuthi uyahlolwa kule ndlela yokuhlolwa uzayesaba ukusebenzisa umzimba wakhelwana ngendlela engasiyo ebuthakathini.
Nxa ukuthi kungenziwa khonokho-ke Mathebe kuqaliswa ngaphi kuyiwa ngaphi umbani ongakusungula sebeni?
Izindawanyana ezahlukeneyo kuyathiya abantu lokuzwisisa kodwa-ke mina ngibona ngani esikolo khona lapha ma kukhalisela esikolo kube yingxoxo esobala ukuthi kuqondile ukuthi umntana namunye namunye ngakibo afakaze ubuntombi bakho obugcweleyo ukuze noma kuzokuthutha umkhwenyana bangabi nenhloni bangathikani babekwazi ukuthi sihlezi phansi lapha nentombi edoleni abangakibo bajaga ngokufanayo ahlale
Ye, kodwa isikhathi sesingasavumiyo. Abanye basoze bethi ukuthi ah, phela konoko so uchapaza abantwana. Ngamafutshane sibili 10 seconds mama. Siyakuzwa kakhulu ke sibongile kakhulu ukuthi usinike ithuba lethu sikhulume lawe ungadilela kusasa ntombi endala.
Siyabonga.
Yes, siyabonga kakhulu mama. Bye bye. Yes, ulukandaba lo ke kade kungunkosazana Stars Thebe Mathe okhona ngale ke enkayi ingcwethi yamasiko yesintu. Lingagodla ukuthi lisixhume ngeviki ezayo olivalisa ngenjabulo umthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Kuhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lo ntombazana odinga uyise uMelody Moyo. Selokhu wathwetshulwa yingwe uMelody kamazi uyise kakaze ambone. Ngiyakwamukela kuhlelo Melody.
Yebo.
Akuyilandi indaba yakho sizwe.
Ngidinga ubaba angimazi. Ubaba kuthiwa usuka eBindura na uMelody ngisuka eKabela eLupane. Ngingintombazane leminyaka engu-24 ngizalwe ngo-93 ngoJanuwari.
Umama uyaphila yena?
Ya, uyaphila.
Igama lakhe ngubani?
NguPatience Musa Moyo.
Nxa ekutshela ubaba kuthiwa ngubani njalo beze becina ukubonana khonapho kwahamba njani kwakungaphi njalo?
Ubaba kuthiwa nguSupha Mpanguri becina ukubonana kwakusetsholojo uba ube ngumuntu olungisa imigwaqo lapho ababonana khona lo mama umama efunda etsholojo.
Basuka balahlekelana ke khonapho ubaba wahamba wahawula.
Balahlekelana khonapho mina ngingakazalwa ngisasesiswini so abasabonananga futhi.
Kazange azame ukuloba incwadi yena ubaba kumbe ukufona nje wayengelafoni umama.
Hayi ngathi-ke kungakagcwali amafoni abazange badingana nje.
Ungasi ilondela-ke imbali yakho uzelwe ungelababa wakhula njani njalo wafika njani lapho sukhona okwamanje?
Hayi ngizelwe ngingalababa ngikhuliswe ngumama. Hhayi ekukhuleni kwami akukho ube kwandiduba ngikhule kahle ngilo mama labogogo lokhulu. So manje ubaba ngiyamdinga lapho sengikhona ngiyendile ngesisi ezinyendile but angilabantwana yindaba engathi iyandihlupha nje.
Ukungabi labantwana kwakho kulokwenza na lokungazi uyihlo?
Hayi angazi ngoba uma ngihamba kwezinye indawo bathi kumele ndidinge ubaba angazi maybe yikho nje okungalungisa angazi la.
Umkakho yena udabuka ngaphi?
Ngowesilwane eLupane kuthiwa kwaSamorali ngakhe.
Uthini yena nxa umtshela ngale ndaba?
Ayi wathi lami ngizama ukube ndinga kumaradiyo lakuma-Facebook ngizame nidi ngamthola.
Ukukhula nje ungelababa bekukukhathaze ukunganani enhliziyweni?
Hayi ngimncane bekungangikhathazi yikho kuqala ukungikhathaza manje lami ngathi sengikhulile kancane.
Ulabo yini ozalwa labo kumama?
Umama singu-2 kuphela so nami ngiyafisa ukwazi abanye abafethu ababuya kubaba.
Nxa elalela uyihlo Melody mazwi bani ongathanda ukuwaqondisa kuye?
Ngiyafisa ukumbona ma elalele. Ngicela ukuthi inamba yami ngu-0621638 42 engangithinta kuyonaleyo namba sikhulume. Ngiyafisa ukumbona ngiyazi labafowethu osaphila lapha khona angazi. Ngiyafisa nje lokwazi izihlobo.
Akuyibize leyo nombolo njalo Melody utsho lokuthi use South Africa ngaphi kwakhona?
Oh, 62 150 38 42 manje Johannesburg elangilapho engikhona.
Kubo Facebook lapha la kubo WhatsApp awukho?
Ngitholakala kuwhatsapp, kufacebook angikho.
Hayi, ukulungile Melody, siyabonga. Sengathi nxa elalele uyihlo kuthophele enhliziyweni adobe ucingo akutshayele.
Hayi, lami ngiyabonga, ngiyafisa kumazwi kwabo.
Hayi, kulungile, kuzalunga Melody, siyabonga.
Okay, siyabonga lati.
Lolo bekuluhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo ntombazana odinga uyise uMelody Moyo. Uyise yena kungusupa Mpanguri, indoda edabuka eBindura. Nxa ulalele mnumzana Mpanguri, ithinta indodakazi yakho kunombolo yakwele South Africa ethi 0062-150-3842. Lo ngumsakazo weStudio 7 osakaza ungapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lamhlanje lomfundisi uSenisipanda sikhangela umthandazo oqoqwa ngumunicipala wakobulawayo ngenjongo yokubonga uNkulunkulu ngezulu elinengi eseligcwalise amadamu akobulawayo. Umthandazo lo uzakwenzelwa eCity Hall kuliviki. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyabonga, ngiyamukela nabalaleli uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Iqakatheke kanganani imthandazo eqoqwa ngumunicipala le?
Kuqakathekile kakhulu ukubonga uNkulunkulu. Singakhangela kumafuko 136. IBhayibheli lithi lona ungabala amakhubo wona la 136 uze umqede wonke. Uzabona ukuthi uDavida wayekhuluma ngokuthi umbongo uJehova ngenxa yokwethembeka kwakhe. Ekhuluma ukudengisa ukwethembeka kwaNkulunkulu ngendlela ezihlukeneyo, lokuthi kuyindaba kumele umuntu ambonge uNkulunkulu. Njalo ngiyacabanga ukuthi kule ndaba leyana uJesu ayikhulumayo, siyananzelela ukuthi uJesu waphilisa abantu ababelobulephero ababelitshumi. IBhayibheli lithi oyedwa wabo kuphela nguye owaphendukayo wazobonga uJesu. Labana abalitshumi ngithiya ngalolunye basabasihambela. Kodwa siyabona ukuthi umnumzana lo waphendukayo uJesu wasesikuye ngaphezu kokuphiliswa, yena sengithandazela ukuthi uhle uphile kuyo yonke into. Uthi uthi wagcina ethola le mbasisela phezulu ngenxa yokuthi wayebonga.
Ngezinye indlela isifundo esikhulu lapha ikakhulu kwabokholo lwesiKristu ngesokuthi kuqakathekile ukubana nxa uthe wakhuleka ucela waphiwa ubonge, hhashi ukuhlala ukhuleka ucela kuphela.
Ye, ngoba ikakhulu abantu abaningi iyananzelela ukuthi imthandazo yabo ngeyokucela kuNkulunkulu. Ekuseni umuntu yake vuke ecele ethi uNkulunkulu ngenzela lokhu, sasa ekuseni njalo acele, emini acele. Nxa ekuthola umuntu lo kahlali le ndaba lokuthi hhayi nguNkulunkulu okwenzileyo, ikanti ukubonga njalo yindlela yokutshengisela ukuthi uthi wena linto ngabe uNkulunkulu ubengekho, ngabe uNkulunkulu ubengalamusa besingasoze sikuthole. Ngakho yikuvuma ukuthi uNkulunkulu nguye okwenzileyo. Njalo okwesibili yikutshengisa ukuthi wena uyazethisa ngaphansi kwakhe, njalo uyananzelela ukuthi nguye okwenze khonokho ukuthi kuze kwenzakale. Singakhangela iBulawayo akunsuku zatshwala, sasikhuluma ngokuthi amanzi kumele ukuthi nxa abantu kuyasebenzisa bananzelele. Njalo siyakhumbula ukuthi umunicipality kulamalanga lapho ayesevala khona amanzi, kwasokusiba la malanga ukuthi leli lokithi ngelanga leli laleli kuyabe kuvalwa amanzi. Njalo siyakhumbula ukuthi wayesesitshelile umunicipality ukuthi hhayi bantu bakoBulawayo amanzi esiyafika esiyaphela. So abantu sebephilile sokudinga kwezindawo lapho singathola khona amanzi. Kodwa sikhuluma khona manje amadamu akubulawayo wonke asegcwele kokuthi asechitha amanzi. Ngakho lokhu yisimanga kakhulu le esisibonayo senzakele.
Nxa sesiqathanisa lapha mfundisi, yebo siyabona umanisipala wakobulawayo uyathokoza ngoba amadamu segcwele, kodwa kule ndawo lapho leli zulu elibangele khona umonakalo omkhulu, sikhuluma ngendaba ezifana labo Tsholotsho labo Huwana ePlumtree, abantu bakulezo ndawo bona bakuthathe njani lokho?
Ngingathi kuyo yonke into enhle uNkulunkulu ayabeyenza, siyakwazi ukuthi kuyaba lesitha uSathane. Njalo oyinye into eqakathekileyo ukuthi into eyenza ukuthi kuze kube lo monakalo kakhulu, ize khane sika mkhulu kakhulu, ukuthi abantu abalungisa leso sigaba kumele ukuthi ngabe kudala behlela babekwazi ukuthi hayi imizi yeke wayifake endaweni enhle, ngenxa yokuthi lapho umguza esetshele kakhulu esehluleka ukuhamba ngendlela ajayele ukuhamba ngayo, akwazi ukuchitha ngene emzini yabantu. Ngakho abantu bonke labana abasendleleni kamguza kwakungamelanga vele beyathela imizi yabo khonapho. Ngakho mina lokhu ngibona ukuthi yebo singathi hayi uNkulunkulu isinikile kulesi sikhala ukuthi kube lo monakalo, kodwa kunye uNkulunkulu sinika ingqondo thina njengabantu ukuthi sibe ngabantu abahlelekileyo.
Akuyigqibe ngomthandazo mfundisi.
Baba siyabonga ngokusinika izulu elilamanzi ukuthi singanatha, njalo lokuthi izifuyo zethu zikwanise ukunatha, njalo siyakwazi ukuthi silimile. Nkulunkulu lonyaka umusa wakho siyawubonga kakhulu. Siyathandaza njalo sithandazele abaseTsholotsho labakwezinye indawo abadizikelwe izindlu, kuba Nkulunkulu bathole usizi ngalesi sikhathi, ubaduduze njalo kube labantu abazabanceda egama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Lethemba libusisekile kakhulu ngamazwi kamfundisi.
Baba, baba, ngikuqile ngalesi sikhathi ngicela ukusizwa nguwe. Wena Jehova onomsa wonke, wena baba wentandane, wena ongela ukuthi umuntu akanayo imali, osithanda sonke Nkosi emhlabeni. Ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova nomsa ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni. Ngesakho isandla baba ngaphumelela ngegama likaJesu. Ngiyakhuleka Jehova nomsa ngalesi sikhathi. Abanye ababengikhomba baba bethi angeke ziphumelele, angeke ezenze lutho, uzokuzwana ngathi kuze kube nini. Ngegama likaJesu baba wase Nazaretha, okwathi lapho nala inhliziyo yami ngasavumi, wangiphakamisa Jehova nomsa, wangibeka kwesakho isandla, ngakhanya Jehova nomsa, ngaphumelela ngegama likaJesu wase Nazaretha. Wena Nkosi ongahlulwa yilutho, ngiyacela baba ukubusiswa ngalesi sikhathi Jehova nomsa. Ngizile Nkosi phambi kobuso bungobakho Jehova namandla, ngize kuhlisa Jehova nomsa mehlama ebheke phansi. Ngicela Nkosi yami kusizwa Jehova nomsa ukuthi nalabo Nkosi yami mayizitha sezingivukela mazingaphumeleli Nkosi, ngegama likaJesu wase Nazaretha. Wena Nkosi wabona isiphuphuthi ngaboni, wena Nkosi wahambisa isigoga singaboni, pho kungahlulani ukubana namungisisi ngalesi sikhathi.
Ingoma kaNothando Ndlovu ehlabela kamnandi kwanelokwa lamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.